bota soleyo ngeyabantu kayisiyo private limited. Ngambe ungabuyiza ethatha ibizo lami kimi ngithi klase ngicela ukubona ukuthi ubhale ngapha ukuthi ufika mfuni le bizo lakho. Kanti abantu khona apho ke ukuthi ngezindlela ke. Nxa sikhuluma ngokuthi i-judiciary capture by a system, yikho sikhuluma ngabo ukuthi abantu laba they are captured by a system. Ungabona sokusiba nokufihlelana i-public document okufanele ivele ku-public institution enjengeZEC. Futhi ukuthi sikhona isimenemene esifihlakeleyo esesisenziwa yilabo ababusayo besebenzisa inkundla yenkantolo usegcekeni lapho ukuthi-ke kukhona okufihlakeleyo. Kwakudingeki ukuthi uhulumende ancedisane lomthethwandaba ukuthi bafihlele abantu i-voter roll ngoba ngeyabo ilamabizo abo akulasizathu sokuthi bangayifihlela.
Nanso babugawule kuthiwa ifihlelwani i-electronic voters roll.
Nyamuzi babubhebhe, nyamuzi umzukulu wami uyakhuluma sibili loud and clear. But okukhona ukuthi mina ngizatshiyana naye kancinyani ngokuthi mina isinqumo lesi esethulwe i-High Court. Ngivumelane le-High Court ukuthi i-High Court nayinquma isinqumo. Kuthiwa ngukuthi obhebhe basuka bethi i-High Court inganquma isinqumo bona akade bethume umuntu wabo omunye ukuthi hayi hamba uyephikisa. Ngoba nalo MP kazenzelanga wathunywa yiparty yakhe naleyo ukuthi ehambe ephikisa khonokho. Ngokunjalo-ke obhebhe nxa sekufike ebangeni lelo impumela yakho ningaphuma ingasabasuphisi. Basi ngikhuluma ngokuthi labana bakhethiwe bandani kodwa ingaphuma inhle ivumelana nabo. Babe bevuma sile ukuthi into leyo basuthiseka ngayo. Ngiyadana kakhulu ukuthi nxa sisenza izinto ngaleyo indlela singasavikeli izinto sibona ukuthi kulokunye okungenzakala okungazivikelwa. Sikubalekile kuloku into ezisegcekeni eziya izigilamkhuba. Siyazazi izigilamkhuba lezi ezibalekelwa yiyo iZEC ukuthi zingathi zithathe ithubane lelo lokuthi zingene ziyenze into ezimbi kakhulu izigilamkhuba lezi. Kube lokuganga okuningi kakhulu sokumele kuvikele ukuganga kholokho. Khonokho kade siye ekhethweni kwaba kuningi abafuna ukukwenza, bafuna ukumanipuleta yilo ukuze ni-voters roll ngendlela ethile beyenza into zabo zokuganga.
Uyakhuluma ubaba uGawule baba Bhebhe.
Ngiza kutshela enye into eqakathekileyo into kamele enze ukuthi zami lale ukuthi ikhiphe i-voters roll. Ngizayitshela abalaleli ukuthi babeyazi besukisela namhlanje ukuthi zami yale lani ikhiphe i-voters roll. Okwakuqala nxa kuthiwa kulabantu abaregistered abangu-5.8 million. Abanye bakhona bona bana abakhona phana ku-5.8 million ngabantu asebafayo ngabantu abangekho elizweni laba ku-diaspora. Benzela ukuthi singakuboni thina khonokho bese sithi nxa sekuyiwa ku-election bese besisebenzisa wona lawo amabizo ukuriga i-election. Sikhangele lo nyaka bangaze balina i-voters roll sizababamba kuphela ngoba okusalayo kufanele ukuthi abantu baphume ngobuningi bayevota. Besifuna i-voters roll ukuthi sitshengise wonke umuntu kube sobala ukuthi khangelani ubani wapha isihlobo sakho uyamazi, khangela ubani kakho lapho use-diaspora uyamazi. Into ezinjalo yizo kade sizivulela i-voters roll but kungasenani bangaze balelayo akula. For instance, uyakwazi wena ntungamini nxa i-document ungayifaka ku-word uyinike umuntu uyakwanisa ukuyitshintsha lokho okubhaliweyo kodwa ungayifaka ku-PDF uyinike umuntu kasakwanisi ukutshintsha okubhataliwe. So kuyafanana nale electronic layo iyakhiwa ukuthi ingavuleki. So ngamanga la kakhulu ngayizami ukuthi bona bathi bona kuthiwa kulo muntu ozamanipulate i-voters roll. Nxa sidlala igame singabantu abadlalayo akula enye club esifelwa imithetho yebhora kube lenye club enikwa imithetho yebhora. Khathesi zithi siyakwazi izani ithethi inayo le electronic voters roll kodwa thina siyakhompyutha kabafuni nayo.
Akula kuhlakanipha phakathi yini baba Gawule ukuthi i-voters roll iphiwe abancintisayo abe-CCC lana bezano abezaphu wonke amabandla ivezelwe uZulu ukuze ayihlaziye umuntu wonke oncintisayo yabona ukuthi hayi ngempela konke kuhamba kuhle.
Khonokho Nkomo kuyizinto ezikhangelwayo zonke kodwa phela iZEC ivele njengoye eyiyo ekhangela ezokhetho ibambe ukhetho ne-voters roll imele ibe yiyo futhi iZEC eyivikelayo. Ngoba into engithanda ukuthi ngitsho eliqiniso elibuhlungu yikuthi khonabo sikukhulumayo yikuthi kulezi gami ezisuka zithathe ithuba lelo ziyenze ukuganga kwazo zinaba ziya phambili kodwa-ke okukhona yilokho yikuthi abantu bonke abarejistriwe kuvota ithiwa lokuvota baba lalo lako kuthiwa ngubhebhe ukuthi abafileyo bayatholakala kuvota akuswelakali khonoko bakhona baza kufa vele izeivota ukhetho lungakafiki abarejistileyo sibe bakhona abasaze bevote umuntu ofile kavoti umuntu ofile kaza kavoti ezimbabwe ngesystim yena le khona esiyisebenzisayo umuntu ofile ufile kavoti vele angizange ngihlangane la umuma wokuthi umuntu ofileyo ukuthi uyavota uvota njani umuntu ofileyo yani i-id yakhe yabe isithini umuntu abe thala i-id yethini umuntu ofileyo ebesiyavota ngayo i-id yomuntu ofileyo akutholakali lokho into ezingayenzakaliyo lezi akukho but kuloku manipulator kwelokuzeni abakufuna ukukwenza bona abantu abayibo abakufuqayo.